ngiyabonga kakhulu baba ngalo mbuzo. Ye, yindaba, igaba lolu oluzizuhlungu kakhulu njalo luyadanisa. Sibe sithembe ukuthi njengoba uhulumende wayesethe wathi yena kusukela namhlanje izisebenzi zakhe zizathola-ke leyo bonus. Uke ngathekha nje nabanye labaikakhulu ababalisi bathi abayitholanga, ngangazi kwabanye labasenza emahofisini. Kodwa indaba ezibuhlungu kakhulu ngakuthi uhulumende kasizagcwalise isithembu sayisenzileyo ukuthi uzabanika ibonus yakhe kusukela namhlanje kuze siyafika inyanga siyaphela.
Sebeke bethusela ukubana nxa bengayitholanga ibonus bazakhalala umsebenzi, liyabasekela yini?
Siyabasekela kakhulu 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 ngoba amanga azele wona akalunganga baba. Into ekhona yokuthi ukuthi uhulumende yabe ngenamali ezayithola ukuthi ngaphambilini ngale kumele akhulume athele abantu athele izisebenzi zabo kuyikho okukhona kunokuthembisa abantu amanga wakho abathembisa uzawanika ekuqineni kukadisemba wathintha kathesi wathi uzawanika kususa namhlanje. Ngayengabanikanga bangathi bazakhalela umsebenzi nanje abasekela kakhulu njengenhlanganiso yezisebenzi.
Kodwa phela yena uhulumende uzathi kayisilo lungelo ukuthola ibonus yikukhuthazana nje ukuthi basebenze kuhle. Lizathini lalo?
Hayi, lokho ayisikho baba ngoba kuvele kune-past practice. Into engahlalisenziwa vele yenziwa imfanelo. Njalo ngabe kuthiwa uhulumende wayengafuni ukunika leyo bonus kwakumele amthe abathe kusele sikhathi ukuthi hhayi ibonus alisakunike ngoba asiyikhwanisi. Thina sithi njengoba wabathembisa uzawanika ibonus kamanike nxa engakanikanga. Hayi, bamkhathazo kanti umsebenzi zabasekela thina njengesebenzi lathi.